Yes, iqiniso uyembona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi Ntambo usevele seyingena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokuthi nizimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzila lalapho akulo mkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimota lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sovele sukwenzakala lapha sesikhangele kukhanye sikhangelela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ekulenjini ngumthule ncube lo obhadaya mona. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa ye kulungile inziwe kuyatsha kule nyoka yendlini laphantsi kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo lolomkhuhlane. Sizakhuluma ngayini ngakho lokho usukungesela mkhuhlane ye iqiniso izanu p f vele izanu p f izimali yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi inziwe kuyabhebha kakulungisiswe komkhuhlane lokho kwe-accountability sizakhalakhala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasoma nkampani?
Amakampani lawo yatho yiwa sazi ukuthi amakampani amaninginingi athize bebekhipha izimali kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njini. Angikhole ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakhampani labo labantu abangaphandle kwemizi. Mina ngibona ngathi into enhle loba ungaze ukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi ithenga imithi leyo imali abayizuzayo izazuza zizumsebenzi loba iyilutshwane.